Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhla ka 19 kuMabasa 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Elebotswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi liqhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko kwangale e-embassy ezidinga usizo.
Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudani lapho uhulumende weZimbabwe akhuthazwa khona ukuthi ahlenge izizalwane zakhe.
Namhlanje kwenziwa i-vetting abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini impela ngamanga.
Ibandla le-TCCC lihlolisisa amagama alabo abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Botswana lithi ele Zimbabwe kumele liqhube ukhetho olungeladlakela njalo lube ngolukhululekileyo lonyaka uma lifisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba bezevula amabhizimusi achiyeneyo. Kubika umqondisi Dube.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Gladys Mukhawa, umabhalani kahulumende wakwele Botswana obona ezokudlelana lakwamanye amazwe, oba yisikhulumi ekade singumhlonitshwa izolontambama eHebron ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. Unkosikazi Mukhawa uthe kuqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lonyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kahle ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Sinethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzathiya kungela kuthandabuza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizimusi lelizwe leZimbabwe.
Ummeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkono Weshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also heartening to note that the Sasha Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncement will be important to you.
Ikula le SADC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo zelikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana laba baphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazwe uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekileyo eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho ke angiboni ukuthi bayenelise ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo. Kanti ke lukhetho akulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilo abalunqobayo, olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba bayalwesaba kakhulu lolo khetho.
Kusenjalo umgono weshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi uthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho esingamanga kuhle kodwa uthi lokhu kudalwa isiyeso zenotho ezethweswayo leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that were imposed on us had a lot of our young people coming to look for
it. Izinto zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni lizodinga ukuziphilisa akula muntu ongabasola esekushoyo ukuthi abantu bengakhohlwa lapho okulenkaba yabo khona.
Ukuthazelela uzibuse Habron uyicebile Malaba uthi kuningi abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile.
Kufanele inkululeko sikhona empeleni ngoba kudala lokho esikubona bekungekho ukuthi sibe sile freedom yokukhuluma lokho esikukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza, I mean ngezinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto in general nje but also ngiyakubona lapho ukuthi khona kwezinye izinto asina yona leyo independence esiyifuna kodwa ngethemba sizofika khona.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Senzo Moyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse.
Manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale lanamhlanje. Labo esithi thina ba sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo.
Bekulabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi intambo bakwamanye amazwe abasebenzela kwele Botswana. Iziphathamandla zeZimbabwe le Botswana zisebenzise umbuthano lo ukuqonqosela ukuqatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi athathe amanyathelo okuhlenga kumbe ukuvikela izizalwane zakhe ezihlala kweleSudan lapho sokuqhamuke khona impi eqale esigodlweni salelo lizwe iKhartoum kumalanga amahlanu adluleyo. Ukulwisana phakathi kwenhlangothi ezimbili zebutho lokhu bekuqhubeka esigodlweni namuhla. Amabhomba edubuka ndawana yonke njalo kubonakala lezakhiwo ezitshayo. Amazwe agoqela ele Japan lele Germany azise namuhla ukuthi aphakathi kwemizamo yokuhlenga izizalwane zawo. Abalwisanayo kulimpi zinhlangothi zebutho ezimbili. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube uthi uhulumende weZimbabwe laye kumele athathe amanyathelo.
Ngobunzima obuseSudan lokho esikhangelane lawo sokuloko kwaqala ukulwisana phakathi kwamagenerals la ayo ahlutshula umbuso lokho esikubiza ngokuthi coup d'etat. Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko khona ngale embassy ezidinga usizo. Ngoba kakhulu nxa ukuthi kuyakho kunje nxa kulezimo ezifana lezana lezi abantu ababedinga usizo kakhulu kuvame ukuthi basebenzise ama-embassies ayiwo adlulisa umbiko masinyane kuhulumende okuyiwo umsebenzi wawo ama-embassy asemazweni ahlukeneyo. Kodwa ke ngokunjalo futhi ngithemba ukuthi labo abantu abakhona ngale izizalwane zeZimbabwe eseSudan bakhona ama-influential people abahlala labo khona ngale within the community beside ukusebenzisana le embassy abengenelisa ukuthi nxa bengayeni uhulumende axhumane labo khona ngale abantu esazi ukuthi ngabantu abavame ukuthi babe ngabadlulisa imilayezo noma nxa kukuthi khona imbiko edingakalayo ukuthi idluliswe phakathi kwabantu lohulumende noma isiya kuma-embassies. Ngabanye abantu njalo bangabasebenzisa bona labo ukwenzela ukuthi kuzwakale noma kweneliseke ukuthi kubonakale ukuthi bakhona yini abaZimbabwe abadinga usizo bahambe bayekwenyulwa bayekhitshwa kulobunzima lobo bukhona ubuseSudan.
Indaba yokuhluthuna intambo zombuso leDube siyazi ukuthi abalwisanayo laba abakhokheli benhlangothi ezijiyeneyo zebutho bahluthuna intambo zombuso kwasekuqaleni kathesi sebesilwabona bodwa Zimbabwe siyazi ukuthi ngo 2017 ibutho lahluthuna elalo intambo zombuso lagenqula umgabe. Kulesifundo yini esingafundwa yiZimbabwe nxa sibona okwenzakalayo kwele Sudan?
IZimbabwe babunkomo bafanele ukuthi ifunde kakhulu ukuthi indaba yokuthi kuhluthunwe umbuso into engalunganga, ngoba izala izinto eziningi. Izala i-civil war efana nama-civil wars esesiwabonile kwamanye amazwe amaningi. Nxa sithi siyakhangela kusuke kuyukuthi lelo lizwe kwaqala kanjalo kwahluthuna umbuso, kwathi ngemva kokuhluthuna umbuso kwangasavunyelana kuhle, ikakhulukazi khona ngala ama-general kwagcina sekusiba yiwo agcine omunye sesiba leyakhe i-faction, omunye wabe leyakhe i-faction, osekugcina kusenza ukuthi kube lama-civil wars esigcina sawabona echiya abantu abaningi behlulukelwe kakhulu, abanye abantu abaningi sebefelwe izihlobo ngento engafanelanga, sokusiba le-civil war, into engasalunganga eminyakeni yakulamalanga. Ngoba ilizwe leZimbabwe njengoba sikhangele lilizwe elisadinga intuthuko eningi engakhangelelanga ukuthi ngitshola kancane kube lento engadistructa ilizwe leZimbabwe libuyisele impilo yezizalwane zeZimbabwe egangeni njengalokho esakubonayo ngesikhathi sempi.
OMelika lamanye amazwe siyabona ukuthi bazama ukulamula inkunzi ezilwisanayo lezi ezilwayo. Singabona iphela leyo mpi maduze yini, njengoba sike sabona kuthiwa sokuvunyelweni ukuthi hayi kubekwe phansi izikhali, kodwa siyabona lokhu ezikhala zisiya phambili.
Ilizwe leMelika angiboni ukuthi lingenelisa ukuba ngumlamuli kulo mvukela, ngoba esikhathini esiningi silokubona ukuthi ezinye izinto iMelika ilokulwisa ukuthi yelamula, kodwa kugcinele kugcine kungasahambi ngendlela efaneleyo. Engibona ngathi ilizwe amazwe awe-AU noma ngithi labo SADC lamanye nje labo ECOWAS yiwo amazwe angathi mhlawumbe anga-intervina, abangayenelisa ukuthi bathi ukuthola i-solution babe ngumlamulankunzi kulokho okwenzakalayo.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekwelebhilithane sixhume isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Levit Mugejo, ukuze sizwe ukuthi kulamanyathelo asethethwe yiZimbabwe yini ukuhlenga izizalwane zayo kwele Sudan, kodwa wathi kumele sikhulumele sigodlo seZimbabwe khona le kwele Sudan. Imibuzo esiyithumelelo leso sigodlo ayikaphendulwa. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, i-CCC, namuhla lingene kusuku lwesibili lokucubungula amagama amalunga alo asanda kukhethwa nguZulu phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection process. Afisa ukuncintisa kukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kwaBulawayo, umnumzana Swithe Nchiroza, uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting, abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
Unkosazana Thokozani Khuphe, ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni se-Umguza, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njengoba likwazi ukuthi abantu banominethwa, bathi sebenominethiwe kathe sebebuya-ke sebezobusila ifomu yama-credentials abo, nokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo, bebisa ama-CV yabo sesikuhlanganisa-ke sesikubeka. uhlelo lohamba kuhle kuyomangalisa isiqalisi izolo namhla silethemba elokuthi kusiyacha u5 siyabe sisiqedile abantu babe sebeqedile
elinye njalo ilunga lesicc umnumzana Gideon Shoko obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo uthi uhlelo lolu lulakho ukugcitshwa namuhla kobulawayo
vetting officer, meaning responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni ezikahulumende, that is local government, le national government. Lapha silama vetting officers angu 3, silo mama oyedwa umfundisi, njalo lo munye ongumfundisi wabuSwanda, lami. Hayi uhlelo lokuhamba kuklasifike. Yes, kangela ukuthi siqede namhla ngo 5 o'clock.
Obesamukela incwadi zamalunga e-CCC eMatobo, umnumzana Abednico Bebe lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu.
SekuthiphuC kade sikulohlelo lokuselecta ama-candidates yesilwe siphezulu kwalo kathesi. Kwenziwa ilizwe lonke, so far mina lapha kade ngisebenzela khona eMatobo hayi kuhamba kuhle sebili akuna problem.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Mthupha usona indlela ibandla le-CCC eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila.
Sekuthiwa kule nomination ubani ozanominate, so sekukhanya ukuthi bona labana vele uwasithi esithi abasezikhundleni bona labana ama-MPs avela khona yibo abayabe le-information yibo abayabe lolwazi bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo yonke information ikibo yibo bazinominatayo. For instance ngingakhuluma ngendaba esema reserve ngani ngike ngaba khona ngeza ke ngikhulume ukuthi kungaphi kwele Matabeleland North bekanye abadala leke bedidekile ukuthi asikabi kwazi ukuthi umbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni kodwa
ibandla le-CCC lakhetha ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries. Kobulawayo kulezigaba ezilithumi lambili leziqinti ezingamachumi amabili lasificamunwemunye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba eCameroon lithi lilwisana kakubi lamalwe cacha eBoko Haram. Lithi amalwe cacha la asebhidlize imizi eminengi duzane lomngcele walelo lizwe leNigeria. Ele-Ukraine lithi selithole izikhali zama-Patriot missiles adingwe kwele Melika. Ilizwe leli lacela uncedo lwezikhali lezi ukuze lilwisane kuhle lele-Russia. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa loNkosazana Victress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Uxoxa ngohlelo lwabo lokuncedisa amankazana.
Siyazakala kakhulu ngokusiza ikakhulu ezikolweni zemaphandleni ekhaya eZimbabwe. Lalo kasiza ngela South Africa kodwa sisiza kakhulu abantwana emakhaya eZimbabwe. Ngikhuluma nje mhla ka-8 April ngoMgqibelo. Inhlangano yayinyusiwe komunye umcimbi wathi khona owenduna uDakamela phansi le-enkayi. Siyinhlangano besihambile khonale. Njengoba sibhunisiwe sacabanga ukuthi njengoba sinyusiwe ngeke sihambesile ngesizandla. Njengabomama ngeke nje sifike ebantwaneni lasela ebomama nje khona ngabe singakhathanga lutho. Sahamba-ke siphethe amakhezi sasika khona ngabe isipho esisibisayo koDakamela ngama-sanitary pads sanikeza abantwana abangamantombazana bonke kade bekhona lapho ama-sanitary pads noba ngithi mbona ngaso ke kuphi kodwa sikubona ukufanele ukuthi ayeke khambe sizandla shike senza lokho esidume ngakho bachiya sine abantu abantu megara ama sanitary pads bahlala bejabule kakhulu ngesethu mzaka 9 esivele sibehlele sisiya esikole sithekezi ngaphansi kwendlini imalaba ngosigangatha iSt Sebastian Secondary School.
Yes, ngathi khonapho-ke belilandani esikole leso.
Ekhezi-ke sivele silohlelo lethu lokuthi sihambise ama-sanitary pads bekuyisikhathi sokuthi siwahambise ekhezi ngoba sinemba yekhezi elakhona efunde iSt Sebastian. Esikwenzayo ukuthi amalunga wonke silawo anikeza back to indawo abakhulele kizo ngakunikeza ama-sanitary pads. So ilunga liyakhetha ukuthi hayi mina ngikhulele endaweni enje ngifunde endaweni enje ngoba sekulithuba lami ama-sanitary pads awahambe lapho engifunde khona. So ekhezi besihambisa iSt Sebastian lapho kufunde khona omunye wamalunga ethu uthole kuhle Malaba owakhona ngale endaweni yakwaMalaba.
Balamukela njani khona ngapho lapho elihamba khona abantu ezigabeni ezithiyene?
Ngokuya lokho esikhula ukwamukeleka kwakhona kuya lokho sikhula lakho kuthiba kuhle kakhulu. Ngingabeka ngithi ekhezi kade siye khona eSt Sebastian samukele kahle kakhulu sithole silungiselele kakhulu. I-SDB ikhona, umlisa wendawo usigangatha ubekhona, amasobho wendawo wonke ekhona, ama-village health workers, izakhamizi, ama-teacher. Siyamukeleka kahle kakhulu, abantu basala bebonga benoma kakhulu imisebenzi esikwenzayo nalokho esikwenzayo ukuthi sinikeze abantwana ama-sanitary pads. Abantwana ngikhulume ngabo, abanye nje vele uthole ukuthi umntwana umbuzo ukuthi i-sanitary pad yalazi athi vele into engingayaziyo uzaqala ukuyisebenzisa ngoba sesifike nawo thina njengenhlangano yembezeni yembokodo. So lokho nje kukodwa nje kuyasibona ukuthi mthe sikwenzayo abantu kuyabajabulisa njalo kuyathinta impilo zabanye abantu.
Lina liwathola ngaphi ama-sanitary pads lawa?
Engingakutsho ukuthi inhlangano yembezeni yembokodo inamalunga. Esikwenzayo kokuqala indlela esikoleka ngayo ama-sanitary pads ukuthi ngenyanga masisiya emhlangano sinomhlangano esiwenza kanye ngenyanga kanye ngenyanga masisiya emhlanganweni ilunga lelunga kumele libuye liphethe amaphakethi ama-sanitary pads amathathu ngenyanga ngenyanga. Bese sifika lapho ukuthi siyaphuma kuhambe sicela kulaba esicela kibo ukuthi sicela ama-sanitary pads. Kwesinye isikhathi siyokuya emamoli siye kumantela sicela kuye wonke umuntu ophuma emoli ukuthi hayi besicela iphakethi le-sanitary pads. Sizama ngazo zonke indlela ukuthi indlela esiwaqoqa ngakhona lapho nje esibona kule thuba lokuthi lapha singathela ama-sanitary pads siyangena siyacela ebantwini. Into engiyithandayo ukuthi abantu masicela baningi abantu abasisapotayo kakhulu amakhampani amaningi ngabala nje ukuthi sibe amakhampani amanye nje sikhula futhi siyahamba kube nebhokisi abasinikeza lona abasinikeza le-transport yokuthi siye lapho esiya khona konke lokho nje sikunikeza lixhaso elivela ebantwini bakithi.
UNkosazana Victress Mathuthu ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amabandla okholo lesiKristu athi alokhe eqhubeka ngomkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa emanyene lenhlanganiso ezizimeleyo. Amapolisa athi asebuphe abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5245 selokhe esungule umkhankaso wokubopha abaphatheka ekuthengiseni lekusebenziseni lezi zidakamiswa. UNkosazana Rumbizai Mbewe obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso kugatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uchasisele uStanikile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-NUA program leyo ukuthi sizama uku-raise awareness kubontanga ukuthi khona siyehlisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengamachurch sekumele phezulu kube yithi esiqalisayo because amayethu lawa asemachurch ethu. So it's easier, kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni. Then thina njengezina ziphethanalayini silama infrastructures kuma-areas esisebenzela yiyo nabo bakhangelele ukuthi babe lenhlelo zoku-raise awareness kuma-areas abo on i-drug abuse. Njenga emalangeni lapha emashumi ngamaweko emashumi bakhangelele ukuthi babe le-awareness campaign yabo
but in Gela Wingangas, which come over singing, and my brothers and Ningela Aba every info. Just when I plan over the sports car is a sport tournament. So the tournament in a labor tunnel is by raising awareness by cooling along in Ganga.
Inhlelo lezi ziyaphumelela yini ziyafeza injongo yazo njalo likubona ngani lokho
owakhathesi angeyisa nje ukuthi iyaphumelela yini ngoba into esisanda yiqalisa nje so I'm sure ama-results khona ezaphuma ngokuya but esikwenzayo ukuthi sisesizamile ukufinyelela kumntanga esile accessible kuma areas ethu ngokuya ngesikhathi singabe sesinama-results athanje ukuthi hhayi ihlelo lezi yasebenzi and hayi akusebenzi
kodwa balamukela njani bona labo abasakhulayo bakhanya belesifiso yini sokulalela umbiko wenu
esesike sakhuluma labo bakhanya into yakhona bayizwisisahlukile but ukuhlupho nje ukuthi kwesinye isikhathi vele abanye sihlangana labo ngabantu asebe-already into it and ukuthi lizwisisane labantu abanjalo it's a process I saw one day thing, but yeah, when I was a few shangri la vai bakuna bala kukuzis.
Pakatiwa labo bantu, abanengi ivat, abafana kumbe ngamankaza.
Abanengi wankuna abafan, ikakhulu abafana abanengi, amankazana akhona nje but babuchane, ikufundinganisela abafana, kanti abafana abanengi wankuna.
Lilazo ezinye yini inhlelo ezingayisizo zokufola emgwaqweni ezokukhulumisana labo, mathupha.
As you can see, you can see that 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 you can see for you can see that 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 you can see I'm a pastor as a student and I've been counseling. Besides, we have been counseling or going back to have a counseling session. Then, I want a lama referral papers to in the Papa
Long Kosazana Rumbiza Imbewe, obona ngokwethulwa kwemibiko yenhlanganiso zabatsha kubandla leZimbabwe Christian Alliance. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabe Zimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngozibuse onanzwe eZimbabwe izolo nxa lifuna ukuphatheka kulolu hlelo lifake imininingwane yenu ekhasini lethu le VOA Ndebele lingaya njalo ku VOA Shona Sizikive ngebezihamba phambili. Elebotswana lithi kumele kuqhutshe ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe olungeladlakela. Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudan lapho uhulumende weZimbabwe asekhuthazwe khona ukuthi yahlenge izizalwane zakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lihlolisisa amagama abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.